siyabonga ndimi yakhe litshona njani Mthwakazi siyalamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 21 ngoNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lezano PF bathi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esihlalweni
but thina ngokubona kwethu ukuthi khona sibekezele khathesi sesikubona ukuthi yitime ukuthi sibatshele direct ukuthi hayi okwethu sesikufuna ngenkani Asisafuna ukuthi sibele ukuzincenga ngoba siyakufa. Sizachiya abantwana behlupheka.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai udonselwa emthethwandaba phezu kodaba lokukhetha abanye abasekeli bakhe ababili.
Yeah, kuyaphambanisa kakhulu ezemfundo ngoba siyakwazi ukuthi umuntu okuze asebenze kumele ukuthi ke indingo zakhe zomzimba esikubuza ngesilungu sithi ngama basic needs kube kugcwalisekile.
Uhulumende sethule amalanga eholo lezisebenzi zakhe esizaqala ukuhola imali yazo yalinyanga ngeviki ezayo kusiya kunyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU PF bathi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esihlalweni njalo bathi basekela umkhokheli wabo umnumzana Christopher Mutswangwa yena oxotshwe kubandla leZANU PF kumalanga asanda kwedlula kubika uMavis Gama
Comrade, shingisa moyo wako nokuti
Ibithukuthele inkokheli yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ngesikhathi ngenumhlangano wokubonisana okungenziwa ukulungisisa isimo kubandla elibusayo la kuhulumende bethi balelungelo lokutsho umbono wabo lomhlangano wenzelwe eRailton Club eHarare abalwa impi laba bathi sesifikile isikhathi sokuphumela ababusayo egcikeni ulungisizwe umonakalo wezomnotho luqedwe udubo lokungathembeki lokukhethana ngemihlobo kanye lobunini bathi kabayindawo njengoba bengabanini bomhlangano weZANU PF bembe phansi bethi akekho lamandla okuxotsha umtshangwa owasuswa kusikhundla sokuba ngumphathintambo wabalwa impi kanye lokulahlekelwa isikhundla sakhe sokumela isigaba seNorton edalela eParliamente bengezelele bethi uxotshwa kwakhe kufana lokuba xotsha labo kubandla leZANU PF umnumzana Elfas Chuma ungomunye wamalunga ekomiti evele kobulawayo wembe phansi njengabanye bakhe ethi umnumzana Mtshangwa uzaqhubeka engumkhokheli wabo
thina sine constitution ebayinda imithetho yeWar Veterans owethu chairman ukhethwa kuCongress ukhitshwa iCongress nxa singasamfuna ukhitshwa yithi laba bakwenzile ephathini bakwenze ephathini but thina uMtshangwa nguchairman wethu size siye kuCongress
umnumzana Zenzo Ncube wasemathebeleleni North ongomunye wabakhokheli bamaWar Vet ubegcwele ukutshiseka okukhulu phezu kwesiphatho abasitholayo lanxa kuyibo abalwa ukuletha uzibuse
ngoba ngendlela okunje abanengi bethu njengami ngisilima ngalima la empini ngilimele empini ngangakwazi mina ngisuka ngale empini ukuthi ngizasebenzela abantu ngalendlela ngangicabanga ukuthi ngathatha ilizwe lami ngizaba umuntu obukekayo khathesi abantu abami abanengi abafundanga lami nginje ngangifundanga kodwa abantu bona abasebusa khathesi yiba sebebusa khathesi yiba abantu bafundile sebesithathele umbuso yiko kubuhlungu kakhulu okokuqala emoyeni wami uze bambopha baze bambopha ngamaketani amaketani ubona sinje sigqoka namuntu uthi ngqoka ibhatshenali ngamandla kawunzi kodwa wacine kufela kholoko
uncuba uthi umtshangwa akufelayo ukuba ube sevula amehlo abalwa impi njengaye ukuba bathole okuzabaphilisa ngokuphatheka kwezomnotho lomhlangano ungenwe inkokheli yabalwa impi yenkululeko evele kunxa zonke zelizwe ngenjongo yokuvunyelenwe kulokho okumele kwethulelwe inkokheli yelizwe abalwa impi yenkululeko laba bathi sesifikile isikhathi sokuba kulandelwe imithetho elukhuni ukujezisa abaphatheka kundaba zokungathembeki njengalokho okwenzakala kwele China lamanye amazwe angempumalanga. Okunye obekukhulunywa ngakho yimpumela yomhlangano owenziwa lomongameli Robert Mugabe ngenyanga kaMabasa, okufana lokuba batholiswe indlela zokuphatheka kwezomnotho okulokhe kungakafezeki lalamhlanje. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namuhla udonselwe emthethwandaba ngabasekeli bebandla lakhe abathi wephula isisekelo sebandla ngokukhetha umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri ukuthi babe ngabasekeli bakhe. Abakhweze udaba lolu emthethwandaba we-High Court ngomnumzana Patterson Morimoga lomnumzana George Rice. Ababili laba bathi uTsvangirai kanamandla okukhetha abasekeli bakhe. Bathi lo ngumlando wabasekeli bebandla abamele bawenze emhlanganweni weCongress. Igqwetha labo umnumzana Zivanai Macharaga uthi bafuna idale leHigh Court lesule isinqumo sikaTsvangirai lesi. Abasolwa kulolu daba ngomnumzana Tsvangirai ngokwakhe uChamisa Mutsuri lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo. Ukukhethwa kukaChamisa loMutsuri kutsho ukuthi uTsvangirai selabasekeli abathathu abagoqela obevele ekhona uNkosazana Thokozani Khuphe. Abasekela uMakhuphe bathukuthele njalo bathi kabavumelani lesinqumo sikaTsvangirai. Abanye ngabasola uTsvangirai besithi wathatha lesi sinqumo engelabo abanye abakhokheli abamqoka ababalisa uMakhuphe unobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora, isikhulumeli sebandla umnumzana Obed Gudu, lomqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe labanye. Igqwetha likaTsvangirai umnumzana Innocent Chagonda utshele iStudio 7 ukuthi bawemukele amaphepha okumangalelwa kukaTsvangirai ngumurimoga Lorais. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibonani mina udaba lolu umnumzana Tsvangirai ufaka ibandla lakhe ebuzibeni obukhulu engingaboniyo ukuthi bekudingakala yini, ngoba phela ukuthi alwisane lokuthi abe labasekeli ababili ibandla lakhe kungela ukuvumelana okumgceke. Bengingaboni ukuthi kungabe kusenza ukuthi kudingakala ukuthi akuphathe ngaleyo ndlela kumbe abulethe lobu buzima kubandla lakhe.
Sesingabona leli bandla lidabuka phakathi njalo na njengesesike sakubona ngaphambilini.
Iye, ngibone ngani singafika kuleso sibange sokuthi ibandla lingadabuka phakathi, ngoba vele kukhanya ukuthi kulokudonselana okukhulu phakathi kwabantu bebandla le-MDCT abakhanya kulabanye abakuqembu likasisekelo somkhokheli uMakhuphe, lenye iqembu eliku-president uMr Tsvangirai. Ngibona ngani khonokho kungenza ukuthi kube lokudabuka phakathi. Nxa sikhangela njalo izitshengiselo ebezisenziwa kobulawayo ebezingane zenza ukuthi uMakhuphe akhanye engani laye ulamandlanyana, khonokho kungenza ukuthi kube labantu iqembu elingapha kuye libe ngani likhulu njalo libe lokuthi ukukhale likwenzayo ngokuthi uMr Tsvangirai usebenze ngendlela engekho constitution yeparty. Kukhanye ngani kuyazwakala ebantwini, njalo sokufika ngokuthi i-court izakuthi. Ngibone ngani mina impumela ye-High Court izabe isegcekeni ukuthi hayi umnumzana Tsvangirai ube ngafanelanga enze lokhu asekwenzile.
Sesike sabona ngaphambilini umthethwandaba usala ukungenela kundaba ze-MDC. Ubona uluphatha yini lolu daba?
Ufanele uluphathe lolu daba. Okwenzakala ukuthi nxa kuyikuthi umthethwandaba usebenzelana lezanu, njalo cabanga ukuthi lungalungiswa kungenza ukuthi i-MDC ibe lokhu isala igxekiseka. Umthethwandaba ungamane uqhubeka usithi hayi kasifuni ukuluphatha udaba. Ngibone ngani uyinto engenzakala futhi njalo ngalesi sikhathi.
umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe siqoxela ekwelebhilithane. Uhulumende uthi izisebenzi zakhe ezilokho zingakatholi iholo lalinyanga zizaqala ukuhola mhla ka 25 kuqala ngaba kubutho belandelwa ngodokotela labonke mhla ka 27. Amapolisa abuye mhla ka 29 kuthi ababalisi bona bazahola mhla ka 2 ngenyanga ezayo. Ezinye izisebenzi zizahola mhla ka 6 ngoncwabakazi kuthi abakumpentsheni bona bahole mhla ka 12 ngenyanga efanayo. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umnumzana Vusumuzi Mahlangu yena othi ababalisi bathukuthele ngokuphuza kweholo labo.
Okuvelayo kuvelela kubabalisi ukuthi ke kabathabanga ngalokho sokwenzakele ngoba kuzadala ukuthi babe lenhlupho eziningi ezigoqela ukuthi ke siyananzelela ukuthi ababalisi abaningi bebethethe izikwelede emabhenki ongokuthi kumele zibhadalwe ekupheleni kwenyanga yonale. Nxa sekudlulisela phambili kudala ukuthi ke kube lamanye ama-interest azafakwa kuleyo mali kumele bayibhadale. Kungakho-ke konke lokhu ke kudala ukuthi ke kube lokuxokozela kubabalisi bekhangelela ukuthi kumele bahole kuyona linyanga.
Sike sabona izisebenzi zikahulumende zikhalala umsebenzi kumaviki edluleyo. Linyathelo elilakho ukulithatha njalo nale linjengababalisi?
Kungaba linyathelo elingathathwa ngoba siyananzelela ukuthi umqashi wethu uzwa ngcono nxa ukuthi abantu basebenza ngaleyo ndlela. Xa ukuthi singasakhalalanga umsebenzi sibona ngani kuthiwa umqashi wethu kakuzwisisi njalo ulima luzwayo ngibona ngani kuthiwa yilo lokukhalala umsebenzi. Konke lokhu kungaba ngokunye esingakwenza. Kodwa ke kayisikho kodwa okungenziwa amacebaza abuya okwenzela ukuthi ke basinanzelele lathi njengezisebenzi ezilemlando ethize okumele ziyifeze ngemali leyo.
Ukhona ukuphuza kweholo lenu ungathi kuphazamisa njani ezemfundo?
Ye, kuyaphambanisa kakhulu ezemfundo ngoba siyakwazi ukuthi umuntu ukuze asebenze kumele ukuthi ke indingo zakhe zomzimba esikubuza ngesilungu sithi ngama basic needs kube kugcwalisekile. Kungakho ke nxa ukuthi ke umbalisi uhamba emsebenzini elambile ehamba ngenyawo engabhadalanga zonke imfanelo okumele azibhadale okunjengezikweleti lalokhu lalokhuyana. Konke lokho kudala ukuthi ke angasebenzi kuhle. Esingakulinganisa ukuthi ke nxa esefike eklasini kasasiyenza umsebenzi wakhe nje ngoba akufanele awufeze. Konke lokho kuzadingisela kakhulu kumpumela yama-examinations aqakathekileyo njengawe O-level lawe A-level.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe sixoxela ekobulawayo. Ngesikhathi impi yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane wengculaza ilokhu iqina, ukuthi umuntu azi ngesimo sakhe ngenye yezinto esiziqhakathekiswa kakhulu. Lokhu sokwenze amankampani amaningi adinga indlela zokuhlola igazi ezikhipha impumela phakathi kwemizuzu emilutshwana. UBenedictine Nhlapo ukhangela eminye yalimitshina esikhange abaningi emhlanganweni we-HIV and AIDS World Conference oqhutshelwa eDurban kwele South Africa.
Ukuhamba umango omude umuntu esiya eklinika afika thatha isikhathi ehlolwa igazi abeselinda kwamalanga kumbe amaviki elindele ukuthi impumela iyeqinisekiswa imitshini emikhulu yikho obekusenza emuvale ukulwiswa komkhuhlane wengculaza uhambe ngesiqubu sonwabu. Ngokwamanje sekulendlela ezintsha ezikhipha impumela khonapho okuyizo esezithathekisa abaningi. Enye yazo yile ebizwa ngokuthi Advanced Quality Anti-HIV Test. UDr. Thandeka Khoza, owenhlanganiso ye-North Star Alliance, uthi basebenzisa le indlela kubatshayeli bamaroli adabula amazwe kanye lalabo abathengisa imizimba.
So manje sikwazi ukuthi siwenze yonke into ngaleso sikhathi, ufike sikuhlole ngaso leso sikhathi, sithole ukuthi mhlawumbe unayo yini ingculaza noma cha, mese sazi sifike sikuhlole ngaso futhi leso sikhathi ukuthi yena amasosha angakanani egazini.
Uthi nengi lithanda khona ukuthi akusekho ukuthi umuntu uzalinda ntolontolo impumela enhlolisiso ingakaphumi.
Awu bayithakazelela kakhulu o driver nje bayabuya abanconcoze babonge ukuthi siyabonga ngoba lezi zinto siyibeke la abamakhona umuntu la aphumula khona mhlawumbe usalinde iload yakhe ukuthi ifike siyakwazi ukuthi umuntu simhlole simenzele yonke into ngaleso sikhathi
ezinye indlela esifana le Western Blot le Airborne zihle setshenziswe uqinisekisa ukuthi impumela yakuqala yiyo yini ngempela indlela ezintsha lezi ziyasiza njalo lalabo abangafuni ngitsho lo dokotela azi isimo sabo kwezengculaza. Kulaba ke sekulomtshina owe-Ora Quick In Home Oral HIV Test umuntu angawusebenzisa eyedwa endlini yakhe. Iningi lasebeke basebenzisa limtshina, iningi layo esahlolisiswa bayayincoma okwamagama. Unkosazana Siphelele Khanyile osebenzise ezinye zalezi nhlelo, ezinye zazo ezilokhu zisahlolisiswa, uthi zenza kube lula ukuthi umuntu ayihlolwa.
Emakliniki banjwa ama-queue abantu bagcina abadikile ahambe angasazenzanga zonke izinto. Onesi bevele benyamalala le nto leyo right kabi good and nice kakhulu.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Zanele Mthembu yena uthi uyithandile laye.
Ku-right ngasingahlali kukhona sonke isikhathi sisakujabulela.
Okwamanje inkampani ye-Alere eyincitshi kwezemitshina yokuhlola iphakathi kokuthola imvume yokuthi uqale kusetshenziswa umtshina wayo we-Alere HIV combo weneliza ukubona igciwane egazini loba umuntu esanda kulithola kanye lasezinganeni esanda kuzalwa. Mele Studio 7 eDurban kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Ozamela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula amazwi yakhe okwamukela ukukhethwa kwakhe namuhla emhlanganweni omkhulu webandla leli iconvention oqhutshelwa edolobheni leCleveland. Izolo kube lezikhulumi ezimbalwa ezibalisa indodana kaTrump uEric yena oke wasolwa kakhulu ngabanye ngemva kokuya eZimbabwe lapho adubula khona indlovu. Abanye abakhulumileyo bagoqela abancintisana loTrump kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans ababalisa umnumzana Ted Cruz yena oyale ukutshela lomhlangano ukuthi uzasekela uTrump wasuka esehozwa ngabantu. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uyabona ngombono wami mina ngibona iconvention le eyama-Republican eCleveland inhlekisa kakhulu, ingxabangxoza sibili, ngoba isikhathi sokuthi khathesi ama-Republicans wonke nga ayabambana ngemuva kuka-Donald Trump onguye okumele okhethwe ukuthi khona akhokhele. Kodwa siyabona ukuthi sokugcine kwaba yi-comedy civil sokuyinhlekisa ngoba abakhulu bakhona abanye ama-Republicans abuya afika khona phana ku-convention afike enza ukutshengisela izinto ezingakhanyi ukuthi zihamba njani. And siyabona Ted Cruz onguye senator weTexas lapha onguye owayekhankasa laye lo Donald Trump wehluleke khona lokuthi khona am-endose uDonald Trump etshengisa ukuthi khona hayi mayuyu konke lokhu yane sasilwa ngakho sokwedlule khathesi sokuyisikhathi sokuthi sibambane as ama-Republicans.
Ya kodwa nxa sikhangele khona okwenzakalayo ungathini uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe?
Ubuhle bakhona mnumzana Gande ikuthi okwemelika lapha lo manje kulokuphikisana okuthize, kodwa siyabona ukuthi lokho kulenhlonipho nje yedemocracy ukuthi amalungelo abantu lokho ebewaphathe kuhle sivili kungelabudlwangudlwangu lobuyana esibaziyo beZimbabwe kumapholisa achaya abantu into ze-intimidation lezi ezokwethusela ukuthi abantu bengavotela omunye umuntu.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esedolobheni leVirginia. Singene kwe zivela kwa manyamazwe nga mafichane. Abachuchi sibomthetho ndaba wakwele South Africa owagweba ogijima ngenyawo zokuzibazela u-Oscar Pistorius okweminyaka eyisithupha bathi bazawethula isikhalazo sabo emthethwandaba esokuthi isigwebo lesi sincinyane kakhulu. Izizalwane ze-Syria sezisungule umkhankaso okutshengisela zisola ukubhonjwa kwelizwe lazo zindizamtshina zomanyano okhokhelwa iMelika esezibulale abantu abedlula amakhulu amahlanu edolobheni Lemon Beach. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ukutshengisela kwabantu belandela inkuthazo yabemkhankaso esikhona kulezi nsuku egoqela owe this flag okhokhelwa ngumfundisi Ivan Mawarire eleta jamuka sesijikile sokuqhele kwafika la kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe agoqela South Africa khonapha eMelika, England, eCanada la kwamanye amazwe. Umbuzo okona ngothi, amabandla ezombusazwe wona angapi? Adlala ndima bani kutshengiseleni ukusola okwenzakala eZimbabwe. Ukuhlaziya konke lokho uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxuxele ngcwethi ezilwela ilungelo labesifazana uNkosazana Samukeliso Khumalo kanye lonkosikazi Patricia Chabalala onguye osungula lingxoxo.
Ungakhangela kunje sesiswele izimali zona zokuthi sibhadale amarenti, amaloja lamalendlozi bathwalisana inzima baqotshana ezindaweni ngoba bayehluleka ukubhadala irenti amaloja ngokuba akula mali lelizweni. Yikungahlaliseki kokuqala okuhlukuluze isizwe saseZimbabwe.
Kube lokutshengisela okuthile Makhumalo. Kodwa ke ukutshengisela lokhu kuqoqwe ngabomkhankaso we this flag omfundisi Ivan Mawarire labo tajamuka. Amabandla ezombusazwe aphikisayo wona angapi?
Uyazi sivile sile nkinga enkulu kakhulu njengabalale sekukhulumile khonoko ukuthi ama-political parties ethu vele wona aconcentrate entweni zokuthungamela bayalwa bona bodwa khona ngalesi sizwe afica ukuthi i-focus yabo kayikho ebantwini, i-focus yabo it's on leadership. So uzafica ukuthi uMawarire labanye ama-social movements angabe esekhona akhuluma ngezinto ezihlupha abantu, ukudla ama-salaries ama-civil servants, i-corruption, bayaqamba ama-problems a-affecta abantu, hathi into ze-leadership lezi esizibona ama-political party.
Kwenziweni-ke njengoba nanku sokutshengiselwe, kodwa-ke akula bantu abacacileyo abahamba bayekhuluma bayengeja lo hulumende.
Engibona kuqakathekile okufuna ukuthi kwenzakale ukuthi-ke ama-parties wonke be it ama-political party, i-civic society, ama-business, abesintwana bonke bafome a-national dialogue kuhanje kuyekhulunywa labathungameli laba ukuthi no abantu nxa begijima ezitridini it's not because bafuna ukubakhipha embusweni, it's because bafuna ukuthi balalelwe ba-address ama-problems kababonini ukuthi ilizwe liyabhebha.
Amabandla la akhangabezombangazwe babemkhabakapha yeqaka kuNkulunkulu lasemhlabeni ngoba kakabambani babhizi bayaka okubophela ukuthi baze behluleke ukuncedisa ababambeli babo ngoba ababambeli abaningi bebethembe i-opposition kakhulu. Ongikhanga bebeke ukuthi ngabuhlabe phansi amabandlalo be-civic society ethibakhe kuhlabe phansi kubanjwane kubonakala ukuthi kuyakhulunyiswana ngokuthi ilizwe lisisebesimeni ngoba iqiniso elithekeleyo iZimbabwe phakathi kwegodi iyangcwatshwa nje ngcwatshwa mbijana mbijana.
Sibona uNkosazana Thokozani Khuphi nguye obe ngumsekeli kamkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa-ke ngeviki ephelileyo usekhetha abasekeli ababili ukuze babe bathathu abasekeli bakhe. Kutsho yini ukuthi akalathemba lo Makhuphi?
Siyakhona yena kayicacanga nxa sesikubala emanyuziphepheni ukuthi abanye bebengekho kusenziwa leyo sokungani uma khuphe gala wamandla kumbe gakwanisi sefanele afakelwe abanye abantu ukuthi bamncedise. So hayi akumina kungihambanga kuhle lokho kwamakhuphe ngoba mbona sengazathi sibuyele emuva kakhulu ama political parties la alokhu ekhangelela omama phansi njalo enxa amakhuphe enxa ngala capacity kanti indaba bengamncedisi ukuthi abe layo icapacity yakho nabe ngupresident.
Majabalala umbono wakho
kuphambanisekile kakhulu othangirayi baphambanisile yikho kwenza ubone kuyalakuvambana sokuphuma PTP sokuphuma abani ngoba omunye umuntu thize uyakhonga ukuveza umbono wakhe afake izinqumo zakhe. Mina bangiboni ukuthi ngimaba kuhle kakhulu lokhu kuzalibhidliza ngamandla ibandla le-opposition ngoba umakhuphe kabusikho ukuthi kakwanisi uyakwanisa bebebasincedisa lokho okokuthi yena sefaka abanye laba ababili abangobaba ngithi omama usihamba basithethisile kakhulu ngoba lathi besikhangelela ukuthi sibeomama othize naye omele ibandla thize sibe lojoyce mjuru naye omele ibandla thize ngoba siyakukhabela lathi ukuthi omama babe sezikhundleni zona ziyane eziphezulu.
Yeah.
And njalo futhi ngifuna ukungezela khonapho ngithi yabona umakhuphe ubemela isigaba se-Midlands le-Matabeleland. So ukususwa kwakhe laphana kutsho ukuthi at the end of the day uzafica ukuthi akusela representation phela yama-regions lawa and njalo why ufica abantu abavela emasungu bebabili kuyiba abafakwayo laphana kungabhalansa at least kukhanya ukuthi i-devolution yethu beyasebenza nxa sekula ma-vice president awamathathu lo president bebeyi-four ku-executive kutsho ukuthi phela ama-region angu-four kumele ukuthi at least ngayarepresenta laphana.
Lo nkosazana Samukeliso Khumalo obexoxa endawonye lo nkosikazi Patricia Chabalala velo Praxis Dis Jeremiah we Studio 7.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampaba fubembu.
Kuhlelo lwezemaphandleni inamuhla ngisemanama eGwanda njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Aubrey Moyo. Mnumzana Moyo ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyamukelekile sibili.
Ye kunjani emanama baba?
Hayi emanama kuyakuchisa kuyaqanda njalo ekuseni.
Umomo wendlala wona umi njani?
Hayi indlala sibhakile siqalile sibili. Okuthi hayi abanye abantu sebesidla kanye kuphela.
Emasimini alizange lithole lutho ngitsho.
Hayi emasimini abanye nje ngitshana okungatsho lutho. Yiba bangani batholathola kodwa ezulu lelele labuye bemuva okuthi vela kulast inyanga.
Inhlelo zikahulumende ezifana le-Food for Work alikaziboni yini?
Hayi inhlelo ze-Food for Work azikabi khona. Okuke kwaba khona lokho kwabadala over 60 years nakho kungathathi bonke kuthatha nje kulixekano okungatsholulo.
Bephiwa okunganani abadala imuli bithola okunganani?
Okuyi-50 kg ngumumbu nazigayisela.
Akula mafutha kumbe indumba?
Hayi akula ayithebo akula.
Nxa belalele abakahulumende labenhlanganiso eziphathisa abalambayo ungathanda ukuba chiyela wapha amazwi?
Amazwi engingathanda ukuthi ngibazise ukuthi umumo lo esikiwo unzima aluba ngabavumela lapho abahulumende bavumela inhlanganiso ezizimeleyo ngokuphangisa zisize abantu ngoba sikhangela abantu bonke ngoba lazi izisebenzi njengoba zingaholi so lazo ziyafuna ukuncediswa futhi so babeloko bedonsadonsa kuza kuba nzima impilo ebantwini isinzima ayisayihle kabazame sibili bangakhangeli ukuthi khona kulombangazo kumbe intobani kodwa bona kabakhangeli ukusiza abantu edukeni lolwesikilo.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umoyo siyabonga.
Hayi ngiyabonga sibili nsuku zonke ngale yahlala limbamba.
Hayi siza kwenza njalo ba.
Sure.
Velilalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomnumzana Aubrey Moyo isakhamuzi semanama eGwanda. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki
ezakwanelo
kwalamhlanje mthwakazi sengilitshiya kuLife Talk olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.